Sibonile i-cabinet ka-president, yathi i-cabinet entsha ngokuthi ifakwe lamuhla, kodwa abaningi ngithi uminista abaningi abanye baphendukile njengominista dube khona abadala, kwazofakwa nje abatsha lapha nalaphana. Kunzima ukuthi kuthiwe ukuthi bengenelisa yini basozobenelisa. Sizabona ukuhamba kwesikhathi ukuthi basebenza njani, kodwa singakubheka ukuthi ubisele umthuli Ncube ku-finance laphana. Kungabe kunzima ye, kodwa umthuli uyatshengisa ukuthi ulawo amacebo, ulayo ingqondo yokuthi kumele kwenziwe njani, loba kwesinye isikhathi nje umumo usuka umehlule. Abaningi ababiselweyo ngominista nje kade bevele bekhona, kunzima ke ukuthi ngezinye indlela kucace kuhle ukuthi kulontshintshobani olungaba khona mpo olungaswela ngalo. Kusitsho ukuthi yena upresident ubanika amandla anjani, i-freedom enganani ukuthi ba-implemente bebenze lokho ababona abantu abunganceda ilizwe, ngoba kwesinye isikhathi usuka kuxubane i-politics ne-administration. So-ke kuza bonakala kuya kwesikhathi ukuthi basebenza njani.
Manje ngokubona kwakho, ubona ngani nga ekhethe obani, kumbe ngabe ukhethe njani? Ngoba sizwa ikakhulu abemhlubulweni weMandebeleni labo bekhala kubana hayi kungani ubengabhekanga khonale, ungathini unalo?
Ungabheka i-cabinet yes, abanye bathi abantu bemathebeleni balutshwane ku-cabinet, kodwa uphinde ukubheke ngendlela yokuthi nxa upresident ekhetha abaminista, abantu bekhetha bephathi yakhe abawinileyo, so bavele balutshwane abezona u-p f abawinayo emathebeleni. Njalo kumele abheke ukuthi bona ababawinileyo yibaphi vele abakhona sokuba ngominista, kusiya ngezinga lemfundo langomsebenzi abawaziyo. So kutsho ukuthi-ke ube vele elalokho kodwa i-limited choice, ube ngela bantu abaningi, so ubekhetha kubona ababakhona. Yebo, ye abantu bengakhonona, kodwa ayikhali iprovinsi njengoBulawayo, wanti iZanu-PF yaphuma le 0 out of 12. So-ke kutsho ukuthi akula muntu wezanu okade khona koBulawayo owinileyo kube ngamfaka, yikho-ke okudala khona ukuyala. Kodwa uzamile upresident, ngoba nxa uthi uyakhangela bakhona amaminista, sikhuluma ngomthuli Ncube, sikhulume othembiso Nyoni, o-Edgar Moyo, abangama-full cabinet ministers abafakileyo. Yikho-ke vele anti izikhundla zona zilutshwane, njalo ama-province maningi angu-10. So-ke nxa uminista bekaba ngu-30, kutholakala ukuthi athize ngesithi 3, 4, 5 bavela ngapha. Ukunanzelelo lakho ngokuthanda ukuthi hayi mana ngibafake, ngoba loba abantu bakibo bengasivotelanga kakhulu, kodwa kwezinye indawo basivotele, sobe wasekhetha kubo nabo.